ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa isihudo sekholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. Unkosikazi Linda Moyo ongumzali wakoBulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo, abantwana sebeyaqala futhi ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki. Abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphi isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokho kumpila kahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi uhulumende kathathe isinqumo sakhe leso ukuthi abantwana baphekelwe.
Omunye njalo umzali wakoBulawayo unkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba yefeeding ayimphathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Zali indaba le feeding imnanza zikhulumela mina ngedwa ngokwami ayimphathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokho nxa kudliwa kuyabe kuvele ukuprepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala kodwa lokho bakudla sokunjani abantwana kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani kuphekwe njani. Hayi sina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu ngaze aphiwe ka-1 ngeviki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
Unkosikazi Zandile Zulu, olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumani, uthi ukhathazekile ngendaba yefeeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye leye school fees, ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa, mina ngile stress ngendaba yokufeeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu yikuthi imali le yafakwa ku-school fees yethu abantwana bayadla ukudla kwangkhona asikwazi ukubana kuhlanzeke okungakanani. Oma umntwana wabuye ekhala ngesisu wanjela ngothishakade abalidlayo lile mpehlane wanjela ngothishakade abalidlayo alifakwanga ngamafutha alebelengelasawuto waye imali le ivele ingabi separate umntwana kube yithi abazala isikhethe ukuthi sifunthi sibhadale umntwana edle kumbe sifunthi singabhadali umntwana engadli because khathi esikule kholera. Silefi yothi ukudla kwakhonoku kuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini izimbiza zangkhona wedali isikhalazo esikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba olabantwana abafunda ezigabeni ezijiyeneyo abanye beseboarding labafunda besuka ngekhaya uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisa indaba yefeeding leyo ngoba ifeeding leyi ilamanye ama charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le school fees. So kuyasihlupha ukuthi kanti yona leyo feeding ithutsha ngapi njengoba nanku thina abantwana siyakwanisa ukuthi sibanike izikafutini bahambe lazo. So kutho ukuthi each and every hour babe ufanele badle something. Each and every hour kuyakufanele bedle okusezikafutini okunye badle okulokho kuba kunikwe esikolo. So imali yangikhona mbona ngazani ikhwelile kakhulu iphezulu and futhi thina asiafodi. Uthola ukuthi ngabe kuthiwa bavuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale ongafuniyo ayekele kube nje yinto umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathi ntambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile masuku.